Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 14 kuMabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla leMDC kumhlangano weCongress. Imbiko wesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba eyokuthi iGugurahundi yayiyimpi isolwa ngabanye.
So you find that nxa ikhuluma esitsho njalo uyanihlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawayo edifenseless somebody umuntu wayesiyabulawa ngebayoleni thina abanye into lebi sikuphelile ithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba ndizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla leMDC kumhlangano weCongress ozenziwa ngenyanga ezayo eGweru. Kuzigaba eziyisikhombisa esezikhethe amabizo alabo abazancintisa kumhlangano weCongress, igama likaChamisa yilo eselikhethiwe ukuba ngumongameli. Sikhuluma nje isigaba seManicaland siphakathi kokukhetha. Kodwa umbiko esiyitholileyo ithi bakhona kade bekhonona ngokuthi kuvunyelwe ukukhetha abanye abangelamandla okukhetha. Isigaba seManicaland isigaba esake sakhetha usibalukhulu webandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ancintise kukhetho olwedlulileyo lapho okwamangalisa abanengi ngemva kokuba uMonzora owayengakhethwanga izigaba ezilitshumi lanye waphenduka banguye wanqoba uChamisa. Sibuze isiphathamandla sohlangothi lweMDC olweMDC Veterans Association umnumzana Swithan Chirowodza ukuthi ahamba njani amalungiselelo omhlangano weCongress.
Bonani kuhamba kuhle ezindaweni zonke lapho kube le mbambeko lapha kobulawayo kulama-disease angakapheli. Kodwa kwezinye indawo ayikuhambe kuhle. Ngibona ngani omgqibelo ozayo wonke ama-province abe selokhu.
Kuyini okuhluphayo kobulawayo?
Kulama-disease amalutshwane angaqedwanga awawumele enziwe. So kube lelokhu zenini lokuphuza kwaselakalimen power.
Siyabona ukubana ama-province wonke asekhethile akhanya afuna ukuthi umongameli kube ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubona ngani ikhona yini eyodwa ezakhetha ongayise Chamisa?
Kusoke kwenzakale khonokho ngoba ungakhangela iCongress ka-2014 umnumzana uChamisa wathola ama-nomination kuma-province wonke kwasala iManicaland. Kuthe sokufika i-nomination iManicaland bamqambela amanga umfoka chamisa bathi yena ukhombe umnumzane uTsangirai ngomuno kwaba yinto eyayenza ukuthi ibizo lakhe libe libizo elingahlambulukanga leso sikhathi. So ngakhangela nawo iCongress ka-2019 bona labana ababekhamba amanga ngabakho sebehlulekile, in fact abantu sebekwazi ukuthi no bakhona abakhamba amanga. So ngikhuluma namhlanje uzabona ukuthi iManyikaland izakhetha umnumzane uChamisa. Singayema emasingo ama-district wonke vele asevotile okwakathesi. Ama-district vele alungisele ukuthi asekele uChamisa. So nxa ngimbona vele akula province ezayekela ukuvotela umnumzane uChamisa.
Kubasekeli lapha siyabona ukubana amanye ama-province akhethe umnumzana Welshman Ncube. Kodwa amanengi kawamkhethanga asekhethile. Manje pho nxa inkokheli sikhethiwe akusoze kube lohlupho na lokubana abantu abavela esigabeni semaNdebeleni abakho kunkokheli emqoka?
Ye, mbona ngani kungaba lodubo. Kodwa ke into enginanzeleleyo ukuthi umnumzane Welshman Ncube kazanga khankase kakhulu ezindaweni lezi lapha asele inhlanhla khona ngoba njengamalunga evase silama chapters ethu agcwele yonke indawo. Abantu ade becela ama nomination kithi siyabazi azange sithole ilokhuzeni ngathi i request ebantu indaba abasekela u Professor Welshman Ncube.
Hello ke ngumnumzana Swithan Jirowo zayisiphathamandla senhlanganiso ye-MDC Veterans Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi isiga seGugurawundi sasiyimpi hatshi umbhuqazwe. UCharamba wethulela amazwi ngemva kwengxoxo kaMnangagwa lomsakazo weZBC ayenze izolo lapho agcizelele ukuthi udaba lweGugurawundi kumele lukhulunywe kusegcekeni kungela kwesaba. UMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe unakekela umnumzana Robert Mugabe athi useSingapore lapho ayelatshwa khona. Uphinde watshela umsakazo lo ukuthi kabambelanga nhliziyo elukhuni umgabe lomkakhe uGrace lanxa bamhlukuluza ngesikhathi besembusweni waze wabaleka elizweni. Uthi lokhu konke ababekutsho kwakungamanga ayeqanjwa ngabanye abantu ababefuna ukuthi asuswe esihlalweni. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla sambuza ngamazwi kaCharamba.
UCharamba I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi akwazi vele ngakho laduzane lendaba yona leyo ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakulenti eyayiliwa both sides ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sichisa sokulamagorillas ibi. Lokhu akukhuluma kweGugurawund lokho thena hayi impi kwakulempi eyakula Gugurawund eyake yahlangana the exchange of fire lama dividends kumbe lama exvitro whatsoever ababe deploye kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababefakwe njengamabomo laphana babengasuka bakankomo kumbe izaphu. Bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama-victim for the same abantu bona labo ababecabanga ukuthi khona ngama-exvitro killers. So you find that ukuthi nxa ikhuluma esitsho njalo uyanihlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sibili ukuthi khona laphana kwakubulawa a defenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet thina abanye into lebi siphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo. Xa ekhuluma esitsho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu ukuthi sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into lebingazami sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibone ukuthi ihanjiswane njani abantu bemumathisane umlotho. Lokho okukhuluma lokhu yana yikuhumana umuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona bana ngumthengisi omkhulu ngoba
Nguwe G40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokho ekhona phana. Umuntu G40 lwana nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso. Umuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu. So kungameva kuhlungu lezilonda azivulayo zona lezi uchona kwakule exchange ufaya inhlamvu zasuka ngale esinye zisuka ngale ngathi lapha ngathi khona ukuthi kwaba le exchange ufaya
bona labo okwakuthiwa ngama dissident njengoba usitsho ukubana abazange bake bahlangane la mabutho egugu rawundi bengathiwa yini
akabazange belisane nohulumende wenzani kulokho gwefela nobogayigusu abantu bayavelele sazakala ukuthi labalapha balapha balapha individuals it was not even a section ababengatholakali behamba bengu-10 kumbe bebangakanyane kwakuyi ngabantu nje babehamba ngibedi bengu-5-3.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa nomnumzana Charles Nyoni yena ongusakhulayo olwela ilungelo loluntu sixoxa mayelana lo dubo olukhona elizweni olokuthi abatsha abaningi sebethatha izidakamizwa ngenjongo yokuthi bafise ukukhohlwa inkinga zabo sifuna ukuza ukuthi ubudlelwano ukhona na phakathi kwalokho njalo isimo somnotho eZimbabwe sona esingamanga kuhle mnumzana Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo unjani
ngiyaphila kunjani nawe mnumzana ngiyabonga ngokuba lami kuhlelo
hayi thina siphilile mnumzana Nyoni siyeza ukuthi abontanga abaningi sebeqala ukuthatha izidakamizwa bebheba insango bephuza lokho abathi yibronko ngezinto ezithiyeneyo injongo ngeyokuthi bakhohle inkinga zabo wena uthini ngalokho
iqiniso leli sibili okuthi ontanga sebethatheke kwidaba lezi ezekuthatha izidakamizwa lokhu nje kuthengisa okusegqekeni ukuthi ilizwe lethu kalimanga kahle ngoba alilanto eyokwenza njalo kayilamsebenzi yabontanga ukuthi ontanga bathole okokuyenza ngoba nxa sikhangelisisa kuthiwa abontanga balamandla amaningi ngoba basethengwa ngabontanga sebe ngasiyela umsebenzi wokwenza bathila sebethatha amandla awo sebewafaka entweni ezingayithize njalo entweni ezibakhambanisa impilo yabo.
Abanye abantu bathi njengoba isimo somnotho asimanga kuhle eningi labontanga sebebona ngani kungcono ukuthi bathathe izidakamizwa ngoba bayakhala besakula msebenzi wena yini umbono ngalokho?
Alokho vele ayisondaba esingakhuluma ngayo ngoba indaba yokuma kwelizwe endabeni zomnotho iside sikhathi kusukisela ngaboma-1990 vele into ezingamanga kuhle abontanga beshiyela ukuthi beyinda lokhu vele yinto esesiyazi njalo yinto esiyaziyo ukuthi iyenzakala nsuku zonke kwakuthi kathesi asisamangali ngoba wonke uhulumende lo owayekhona kudala lalo osekhona kathesi sebehlilekile ukuthi bashintshe indaba zemnotho waleli kulelizwe okuthi abontanga bathwele emthini ungakhangela abanye abontanga kusukisela beqeda isikole kuze kube lakathesi sebe lama-20-25 years sepl eqede isikole kade kazakasekezi kazake ngiyathele ngitshele phezulu so akunantinye angayenza ngaphandle kokuthola esebambika intaba sezothatha izidakamizwa.
Awungitshele-ke Charles, njengoba abatsha bekhala besithi izinto azimanga kuhle elizweni akula mali imisebenzi ayikho imali yokuthenga izidakamizwa bayitholaphi le mali?
Izidakamizwa-ke lezi nje imali ekuzithenga ayisonto ezidirayo kakhulu njalo imali abayitholayo le efanana leyokuthengisa emgwaqweni kumbe eyokugezisa izimota kumbe eyokuhlela nje badalini lasebanganini yimali abayisebenzisayo ukuthi bathenge izidakamizwa ngoba wabona okuyimbodlela okuyi-1 bakuhlalela beyi-4 beyi-5 bekunatha nje lesintana ngoba babe bengenayo imali yena imali yokwenza lokhu nje kabangeke bayihlela ngoba babe beyidinga beyithanda ngandlela abangafanisekeseni.
Sike saxoxa labatsha abasebenzile inhlanganiso ezijiyeneyo ezilenjongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Bona bathi bakhona abantu abahamba emalokishini abaqasha abantwana abancinyane ukuthi bathengise okudakayo kanye lezidakamizwa. Abatsha laba abathengisa izidakamizwa bangabanjwa ngamaphoyisa babopha bona, hayi umuntu omqatshileyo. Lokhu kungaba kuliqiniso na, njalo kuyini okumele kwenziwe ukuze abatsha laba bathole usizo?
Liqiniso sikile le, yinto eyenzakalayo njalo ayenzwa umuntu ofana lami ozihambelayo izinto ozigcinela impilo yokujulisa. Yinto eyenziwa yilaba abantu abakhulu esibathi aba-influential ngesilungu. Into okumele iyenziwe njalo into okumele iyenziwe nguhulumeni yokuthi uhulumende kumele adingile ubudanga into ezokwenza, athiyane lokusebenzisa umthetho, athiyane lokusebenzisa indaba zamapolitiki ezokuthi kungaba lemali emabhankini abodanga. Isinga sokuthi senza indaba zamaphathi ukuthi laba abathola imali, laba abangatheka iphathi labathola imali. Ngoba nxa sikhuluma ngabontwana sikhuluma ngomntwana weZimbabwe, kungafela nokuthi igqoke ibhathi lephathini.
Hayi mnumzana Charles Nyoni, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labantu.
Lami ngiyabonga kakhulu mnumzana ngokuba nami kuhlelo.
Nangu mnumzana uCharles Nyoni ongomunye wabatsha abalwela ilungelo loluntu. Zulungandaba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, iyona username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinde la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona, lingangibhalela umlayezelo kuTwitter njalo kuInstagram. Kwanele kwalamhla, olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, mzwakazi omuhle. Bye bye.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke. Lamhla ngikhuluma lonkosazana Sikhathele Nyathi. Mamduli, kunjani mama?
Ngiyaphila Dubeli, njani?
Hayi siyaphila, kunjani khona ngapho ke okhona?
Sizululiyana lezinsuku.
Ye, wena uyingcwedi ke kwezamasiko, uyakwazi okuningi. Sike sixoxe nje lamhla sibabili ngakhona ukuthi nxa intombi zizuza ijaha, okokuqala kumele iyenzeni?
Kumele bayazane bona ngokuba yibo kwabo. Nxa sebeyazanile laphana esintwini, esindebeleni sakithi, kumele ukuthi ijaha nxa kuyukuthi ngempela ngempela lifuna ukunithatha, into yokuqala liyanginika noma iyembe noma ikepesi noma yini nje ayijwayele ukuyigqoka, ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi kumbe ngizithwele, nxa bembuza ukuthi nxa ebuya labakibo bebuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, abangikhaya bembuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, ngithi ye umazi ngani, sizakwazi ngani ukuthi uyamazi? Kumele ngitsho ukuthi isikipa lesengisigobileyo nesakhe. Bese beyabuza-ke abangakibo ukuthi liyasazi yini lesi sikipa, labo bevuma ukuthi ye isikipa lesi yasazi kumbe ikepesi le ishayasi.
Nxa yena sefisa ukuthi aye kibo kajaha, umuntu aqala ukukhuluma laye vele mbani?
Nxa kuyukuthi ngile jaha liyafisa ukungithatha, umuntu engihamba ngisiyamtshela ukuthi sengithole ijaha lifuna ukuyaziwa ngikhaya kum khona, ngisho njalo ngoba indoda iyeqala ukwaziwa, lifuna ukwaziwa ngikhaya, umuntu engixoxa laye ngu-anti wami ubabakazi ngesiNdebele kumbe umalumekazi.
Kodwa nxa ungela malumekazi ugcina usenzani?
Ungadinga nje umuntu omdala ongumakhelwane othembekileyo esigabeni, ongeke akuyitelele eceleni umazi zanti phela uyakusenzela ukuthi ayazise abadala. And then kulokunye futhi esikwenzayo esintwini ukuthi nxa singavumelana mina le jaha anti u-anti kumbe omunye umakhelwane uyabe sevele sekwakuthini le jaha, nxa singavumelana le jaha ukuthi kwesinye isikhathi ijaha liyabe lingala mali yokuzovela kumbe lingaka angazi ukuthi kuyabe ngingakubiza ngithi uyabe ngakakwanisa izinto zonke ezikwanileyo, into ayiyenzayo uyabuya lapha ngikhaya aze sizokhulumisana ukuthi uyafuna ukunithatha. And then into esiyenzayo siyasifaka imali ngaphansi komqamelo kumbe ngaphansi kwecansi ngitsho njalo. And then bese ngiyalayela umna wami oyintazana ukuthi imali leyo ungavuka ekuseni uyihambise kumama nobaba. So umna wami lo uzathatha imali ayihambise ebazalini bami. Abazali bami nxa bebona imali leyo bazahle bebekwazi ukuthi kutho ukuthi kukhona lapho engiye khona le jaha. Labana abakibo kajaha ngale bazathuma umuntu ayefikela noma kobabakazi noma komalume ukuthi dingela nini ngapha.
Kube sokudingwa-ke khonapho, kudingwa njani manje?
Xa sokudingwa-ke phela laphana ukuthi dingela nini ngapha, kutho ukuthi yena lo abafikele kuye besiyakhuluma ilizwi lokuthi dingela nini umamzili ngapha, nguyose lidombo yelo nguyose zaku ithunywe lapha ngabakoduze banthoma ukuthi lidingele ngale kibo bona bangkhayi basebenza phendula amazwi bephendula umuntu onguye othunyiwe ukuzokhuluma ukuthi dingela nini ngapha ukuthi bona bafuna kwenziwe njani njengokuba phela umntana wangale uDube ufohlile anti ufohle umuzi lokho
kuba khonapho ke mamdlozi
yiso into sangikhona esindebeleni engisaziyo nje ukuthi xa singabantu njengoba singabantu besindebeleni ukuze singalahlekelwa yimvela yethu asizofundiseni abantwana noma kusemadorobheni umntwana angaphongukuvuka nje esehlezi komathelwane ngale vele seyenzile soku-right sokukwanile kulandela isintu Dube noma kusedorobheni noma kungaphi asisilandeleni isintu sethu sifundiseni abantwana bethu abangamankazana ukwenzela ukuthi sasa imizi abayiyakhayo ibe imizi eqinileyo wonke labangabafana ungadelelwa ngumntwana ekhaya umntwana kabe kwazi ukuthi nxa kuyukuthi ngempela ngempela ijaha leli liyamthatha isintu sibuyakuqala ukwenzela ukuthi into zakhe zonke zihambe kuhle zona ezizinto zokuthi imali noma ngaphansi kombhedi imali iyasala noma ngaphansi komqamelo imali iyasala lakhona okuyana okokuthi nxa ethwalishwe ngumfana akhulume lali jaha leli lalo libe kwazi ukuthi kumele linike intombi something yalo eliyigqokayo ukwenzela ukuthi nxa sekubuya laphana bezokhuluma ngesisu kube lobu fakazi bokuthi ngempela ngempela ngesakhe nangingijeliyeni uyayibona.
Yes, siyamuzwa uMamdluli lapho yakhuluma sibili. Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge unkosazana Sikathele Nyathi uMamdluli ukhona ngale ke kwele Botswana. uMamdluli ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu uMamdluli ungathina nokusasa.
Umbonile lamdlisi.
Hayi ke walamhlasima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba oGibbs Dube lilale.
Lobo logogo
bezizwe
kangele zinyezi
masiyo
wagcina masiko
wawo
ela manyama
sina masiko
baya wagcina masiko wawo
wawo
senziwe manje
masiko
wawo senziwe
wawo senziwe manje
abadala
abadala.
Yekudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo ke balalela abathandekayo. Namhlanje sikhangela ilizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli. Siyakhangela uvesi 59:60 lesahluko sika 80 verse lokuqala. Kufundeka kanje. UStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi ungababalekile sisono eseshilo lokho walala ubuthongo. Chapter 8 verse 1. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ntambama ngithe sikhumbuzane ngelizwi lokuba ngufakazi walokho okwenzakalayo. Zikhona izikhathi lapho esifakaza khona ngoba sivele sizimisele ukufakaza ngalokhu kuyake kusenzakala, kuze kuthi lanxa sesibizelwa ezinkantolo emthethwandaba ubana sinika lobu bufakazi sibunike ngakugunya ngobana yithe siyabe sisazi. Kodwa-ke kule ndaba ungayikhangela kahle kule ndoda igama layo kuthiwa unguSawuli. Ungaqansala kancinyane indaba le ekukhanda kaStefani uzafica ukuthi laba ababefuna ukumkhanda ngamatshe uStefani bakhumula iy'ngubo zabo ezazizabaphambanisa emsebenzini bazibeka ezinyaweni zensizwa le kuthiwa unguSawuli. Chapter 8 verse 1 uthi uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Yibo bufakazi engifisa ukuba sibukhangele okwemzuzwana le elandelayo. USawuli wayekhangele wabona konke okwenzakalayo ababekwenza uStefani bemkhanda ngamatshe. Yena uSawuli wayengathi, mina angiphosanga ilitshe, angimjikijelanga, angimlimazanga, angikhiphanga igazi ngoba kawulathe ngalonzayo. Kodwa ilizwi lithi uSawuli wayevumelane labo ukuthi uStefani akhandwe ngamajele abulawo. Baningi abantu ababona ububi usenzakala bangenzi lutho ngakho, kodwa lithi lizwi nxa ukhona usenziwa ububi uvumelana lakho. Baningi abantu abahlukumezekayo, abalimalayo enyameni lemphefumulweni, abanye sikhangele sibukele sisithi awulani lathi. Inhliziyo yakho nxa ivele ivumelana lalawo babantu abenza lobo bubi, lawo kuyingxenye yakhona. Singathi thina-ke nangu uSawu wakukhwabitha, wakukholisa ukuklabalala lokuqhatha kukaStefane. Kodwa-ke ngobani owayesesengusawuli, indaba le ungayilandela uzafumana ukuthi phambili yena lo Sawuli waguqulwa ibizo waba nguPhawuli, esinanzelele ububi balokhu ayekwenza. Nanzelela okwenzayo, nanzelela okubonayo, nanzelela okubukayo. Xa kungokubi uyayelwa ukuphamisa ibizo lakho, lawo uyingxenye yalobo bubi. Nkulunkulu asisize, sibalekele uba ngobufakazi bezinto ezimbi. Xa ulutho lulubi, asiphakameni, sikhulumeni, singayekeli abantu belimala, belinyazwa, thina esikholwa sikhona.
Akuyiphethe.
Asikhulekele. Baba Thixo engcwele, sinike umoya wokumelana neqiniso esikhathi sonke. Singabi ngofakazi bezinto ezingayisizo. Wenze ukuthi uze usiguqule la magama ethu asuke kokuba ngoSawuli sibe nguPhawuli xa sisenza izinto ezinhle ebusweni bakho lebusweni babantu bakho. Uzube lathi sukela manje uzibona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silofundisi Thandeko Zinti Mkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ake sikhangele impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. IWange 2, Ngezi 1, Herentals 2, Yata 2, kuthi iManica Diamonds 2, Le Triangle 2.
Awuthele kancane wemzulu, ekhethini ipipapalaza. Awuthele kancane wemzukulu, ngenkiphi papalaza. Awuthele kancane wemzukulu, ngenkiphi papalaza. Awuthele kancane wemzukulu, ngenkiphi papalaza. Bemalume eyele uthanda utshwala, bemalume eyele uthanda utshwala, bemalume eyele uthanda utshwala, bemalume eyele uthanda utshwala.
Ekuseni ngamabhiya, ntambama ngamasese, akubuthele kancane wemzukulu. Hayi, sigqiba ke uhlelo lwethu lengoma leyo emnandi. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela.
So seba somba ala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress kunyanga ezayo. Imbiko yesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ekuthi igugu rawundi yayiyimpi hathi umbhuqazwe isolwa ngabanengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.